Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 19 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uselobele amakansila ebandla le-CCC alichumi lesikhombisa 17 incwadi ebazisa ukuba sebesusiwe ukuba ngamakansila.
Ngoba kunje ubaba uSenge Zuma Chabangu udingwa ngamapolisa secathile ebhalwini sizacela amapolisa sometime ukuthi engene umuntu ongancedisa amapolisa ukuthi embumbulule ngoba uphukene.
Ibandla lesi likhuthaza uZulu ukuthi angene ezidaladeni ajengisele ekhonona ngesimo sezombusazwe.
Ihlezi ikhuluma ngokuthi ifuna ukwenza ama demonstrations but singakhangela izikhathi eziningi inkulumo zabo ziphelele emoyeni. So labantu lapha eZimbabwe abasela themba labo ukuthi bale capacity kwenza ama demonstration.
Abalandeli bomdlalo wenguqu batshengisa ukudana ngesinqumo sokuba iqembu labo elesizwe ama-Warriors lizadlalela elizweni leRwanda imidlalo yangekhaya ngoba inkundla zeZimbabwe zimanikiniki.
Iziningi izinto ezazikhulunywe nguhulumende zikhulunywa ngumphathi ntambo uCasty Coventry ukuthi uzabe ezenzi nakhathi zikakazenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uselobele amakansila ebandla le-CCC alichumi lesikhombisa 17 endaweni zelizwe ezitshiyeneyo incwadi ebazisa ukuba sebesusiwe ukuba ngamakansila. Ozithi ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele umnumzana Sengezo Chabangu exotshisa amalunga la wathi kabakhethwanga nguZulu kodwa babekwa nje inkokheli yebandla ngalokho kumele baxotshwe. Amakansila la iningi lawo bengakobulawayo okulaba lichumi lambili ababalisa umnumzana Shepherd Sithole, Nkosinathi Hobe Mpofu, Donaldson Mabutho, Takunda Felix Mazana, Simbarashe Dube, Tinevimbo Maphosa, Thobeko Meli, Arnold Batsirai, Zibusiso Chongwe, labonkosikazi Sarah Kronje, Lodokas Sibanda. Abanye abaxotshiweyo ngabe eMathebeleland North leSouth, Maswingo leEpworth. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuliqiniso ukuthi ama-councillor ethu akobulawayo 12 azuze izincwadi ezifanana lama-MP ukuthi abasasebexotshiwe bebanjeni. Konke lokhu thina abantu bebandla labantu sithi kuyize izinto ezingasozevele ziphumelele ngoba kunje ubaba uSenge Zuma Chabangu udingwa ngamapolisa secathile ebhalwini sizacela amapolisa sometime ukuthi engene umuntu ongancedisa amapolisa ukuthi embumbulule ngobaba uphukeni ngoba uphukeni nguye osekhuluma egolomba abantu esecacada sibili ukuthi ngani uyakwazi konke. Thina esikwenzileyo kuqothwa ama-MP sesihambisa yamangala ku-High Court sibona ngani icala lelizangena amasinyane njenge-agent case. Yikho ke ama-MP akobulawayo axothiweyo lawa angazihluphi izinto ezizadlula. Abantu laba bakhethwe ngabantu angazi ukuthi babaxotshelani bathi abakhethwa ngabantu bona bahamba baya ku-general election baphonga ubhixa abantu betshayisa abantu kama-BP ngenxa yomona.
Manje nxa kungenziwa ama-by elections lizathatha nyathelo bani? Lizabisela bona laba na kumbe kuzaba lokhetho olwama-primaries ebandleni?
Siyakwazi ukuthi ngaze siye ku-election kobulawayo sizabutha konke but sibona ngani ukuchitha izimali zesizwe. Umizanwe ingafuni ukukhontestwa ngabantu kayideclare i-one party state. Singake saqeda iminyaka engu-5 lokhu sigijima sisiya ku-by-election. I-by-election enziwa ngumuntu ozibazela isikhundla, an impositor. Hachi, siti, singake sabamba inhlwa ngekhanda okuningi siza kukhuluma ngoba khathesi indaba le isecourt. Into esifunayo kakhulu engathi emqoka ukuthi ubaba uthengezo ezireport emapholiseni, ubaba uphungeni uzancedisa amapholisa ngoba yibo abantu abaziwayo ababili kuphela abadunga isizwe sikamthwakazi. Bakhuluma ngokuthi abantu abakhethwanga ngabantu baphi abantu njengoba abantu bahamba bayabakhetha ku-general election. Njalo abazwisisi ukuthi thina asizange senze i-primary. Sasilama stages angu-4, i-nomination, i-CV, i-vetting, i-consensus, le-validation. Akutsho ukuthi umuntu oyeza uzabantwana abaningi obeleka mwana noma ubabhula nguye oyeza bangu-councilor mbe ngu-MP. Kwakuhlanganiswa konke lokhu sibona ukuthi ayiso muntu ophuma lapho ungene lapho ophuma lapho ungene lapho abathi i-procedure political prostitute. Sasikhangela okuningi ngoba kwakulabanye ama-CIO abanye abavela kuMondlura abanye abavela indawo eziningi befuna ukuthukuza amakhanda. Hayi okuningi ngingake ngakukhuluma la ngiqinisa nje amakhansela ethu ukuthi angazisoli ngamaqhawe. Wonke umuntu oxotshwe laphana kazazi ukuthi liqhawe. Iparty kayisozi imlahle ngoba kusipha amandla kakhulu. Sifisela abantu bakithi bonke abesithi abazwayo bengalahli themba ngoba laba isigilamkhuba basetshenziswa izanu. Thina sibindani loTshabangu sibindana lezanu.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-CCC likhuthaza uZulu ukuba atshengisele emigwaqweni ekhonona ngesimo esibi elizweni. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli zizindaba yethu umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokhu kukhulunywa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalo Siziba namhla eHarare otshele intatheli zindaba ukuba ngendlela isimo esimi ngayo elizweni kumele kube lokutshengisela ikakhulu ngokhetho olungaqhutshwanga ngemfanelo. Usiziba uthe abantu akumelanga bethusele ukuba kukhona okuzakwenzakala kibo nxa bengaqala ukutshengisela ngoba kulilungelo labo.
Thina sikhume sobala ukuthi amaZimbabweans alelungelo ku-constitution weZimbabwe ukuthi ke betshengisele ngokungasuthiseki kwabo ngendlela ke ukhetho olwayenzwa ngayo emhla ka-23 August. So yiko libona sikontinua ngenhlelo zetu esijineo ama political program okumeka sure ukubana siyalungisa udaba ke olise Zimbabwe and ama Zimbabweans njengoba ngikhulumele ku section 59 alelungelo ukubana eziveze ukungasuthiseki kwawo.
Uqhubeke sithi loba nje ibandla lakhe qhakathekisa ukukhulumisana lebandla leZANPF kusobala ukuba ukutshengisela iyo yodwa indlela ezakwenza uhulumende weZimbabwe alalele inhlupho zabantu. Uthe ukuxotsha kwamalunga awe-CCC edayele ephalamende ngumnumzana Sengezo Tshabangu ozithi ungumsekeli kanobhala jikelele webandla leli ukwenziwa libandla leZANPF. Kodwa umholi womsebenzi kubandla leZANPF umnumzana Mike Bima uthi ibandla lakhe alilani lokwenzakala ku-CCC.
Agenda to have those recalls. Extremely happy with having a majority in parliament as we are, and it's not our agenda to recall. It's really an internal affair.
In which was ombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Initiative for Democracy umnumzana Mike Mlilo uthi akabona ukuba ibandla le-CCC lingenelisa ukukhanga abantu ukuba batshengisele emigwaqweni.
Ihlezi ikhuluma ngokuthi ifuna ukwenza ama demonstrations but singakhangela izikhathi eziningi inkulumo zabo ziphelele emoyeni. So labantu lapha eZimbabwe abasela themba labo ukuthi bale capacity ukwenza ama demonstration.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esebenza e-University of Zimbabwe efundisa izifundo zombusazwe umnumzana Desire Sithole othi ngendlela abantu abethuselwa ngayo akaboni ukutshengisela kuphumelela.
I-CCC uthi iyenza ama-demonstrations ngaresi solungaba ludaba olukhulu ngenxa yokuthi sokulama-violence ayenzakalayo kakhulu. Sabona laphana okwaphosa kwathoshwa upromise mkhwanazi laba kuyahle kubatshengisa ukuthi bayesaba labo abe-CCC ukwenza ama-demonstration noma ama-citizens akhona ayesaba.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare esisekela ibandla le-CCC umnumzana Libert Muganu uthi uyamukela inyathelo lebandla leli elokuba kutshengiselwe emgwaqweni.
Thina njengamasapota e-CCC sithi vele i-CCC i-right ibize amademo, sokufunakala amademo ngoba lokho kwenzwa yi-ZANU-PF akulungelanga. It does not reflect the will of the people. Sesifuna ama-demonstrations ukuthi suggest ama-displeasure ethu ngama-elections ayenzakalayo.
Kusenjalo, omunye ozithi ngunobhala webandla le-ZANU-PF uTafazwa Manyika uthi uselubele incwadi ephalamende exotshisa amalunga angamashumi ayisikhombisa awebandla leli esithi sebemile ukuba ngamalunga alo. Kodwa obona ngokukhitshwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi ibandla leli kalimazi uManyika. Ekhuluma lentatheli izindaba izolo uBima uthe ibandla le-ZANU-PF kalimazi uManyika njalo usomlomo edayela ephalamende umnumzana Jacob Mdenda ayibala incwadi yakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abalandeli bomdlalo wenguqu batshengise ukudana ngesinqumo sokuba iqembu lenguqu lesizwe yama-Warriors lizadlalela elizweni le-Rwanda imidlalo yangekhaya enkezo ye-World Cup ngoba inkundla zeZimbabwe zimanikiniki. Iqembu lama-Warriors likhangelelwe ukudlala lele-Nigeria e-Rwanda ngenyanga ezayo. Sixoxe lentatheli izindaba uLeo Munende ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyinto eyangisa kakhulu ukuthi iqembu lama-Warriors alisoze lidlale imidlalo yalo e-World Cup eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwenkundla ezivunyelwa yi-CAF le-FIFA. Ngoba ungakhumbula umphathi ntambo owesport uCasty Covent usele minyaka leminyaka esithembisa ukuthi kule nkundla lapha eZimbabwe ezilungiswayo ukuze zenelise ukudlalelwa ibhora ngama-Warriors. I-National Sports kwathiwa amabhakethi sethengiwe, kodwa safika isikhathi sokuthi i-National Sports yaze yavalwa, amabhakethi engekho kungela mali. I-Rifaro Stadium lakhathesi Lucky Valley, of course le kwakungeye-council, kodwa ziningi izinto ezazikhulunywe nguhulumende, zikhulunywa ngumphathi ntambo uCasty Covent ukuthi uzabe ezenze lakhathi sikakazenze njalo. So kusegcekeni ukuthi ubengenzi lutho. Xa sesiyabona iqembu selisiyadlalela eRwanda, bekungaba ngcono sibe ngabadlalele kumbe eduze.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani ikwehluleka yini kukahulumende lokhu kumbe kukhona okwenzakalayo?
Okokuqala, ikwehluleka kukamphathi ntambo uCasty Covent ngoba nguye owayetshona ethembisa abantu, njalo ngiye wathembisa abantu mzwana anvela i-normalization committee eziFA wathi ibhola lizadlalwa eZimbabwe. Kube sekusiba ukwehluleka kwahulumende ngoba uhulumende laye kufuze ebe efaka imali ezintweni ezinjengalezi, izinto zilungiswa, inkundla zilungiswa, ibhola lethu lidlalwa. And then kube siba le normalization committee yona le eziFA ehlekayo ngoba kulenkundla eseZambia, kulenkundla eseBotswana, indawo ezokuthi izizalwane zeZimbabwe, abantwana beZimbabwe nxa befunga ukubukela ama-Warriors bakwazi ukuhamba kuyabo kuyisikhatshana nje njengaseZambia from Chirundu is less than 45 minutes. There's a very beautiful stadium kulenkundla enhle evunyelwa yi-CAF, evunyelwa yi-FIFA. So uhlubonthi abantu laba bebambene lohulumende, iZifa normalization committee, uCasty Covent kanye lohulumende ebagombolozela vele sebephambanise kakhulu.
Ungasitshela ukuthi abalandeli benguqu osuke waxoxa labo ngodaba lolu ubona bathini?
Kulabalandeli benguqu abathi ngabe ibhora leli lidlalelwe eZambia ngoba iZambia iseduze, kumbe eBotswana ngoba la iBotswana ngani iseduze. Ngoba bona bebesithi njengoba ama-Warriors ebesele isikhathi eside engavunyelwa ukudlala imidlalo le, labo bebefunga ukubona iqembu la lidlala. Nxa kwalile ukuthi lidlalele eHarare kumbe koBulawayo, alifakwe kumbe eduze, yikho abakutshona. Bese kusiba labanye abathi njengoba siceda kudlala leRwanda sizadlala leNigeria, kungangcono sihle sihlalele eRwanda iviki lona lelo sibeze siyadlala leNigeria ivele eduze. Kodwa lokho akulani lathi ngoba iNigeria yiyo ebuya kithi. Ngabe sithina siqonde eZambia, iNigeria yiyo ade ibuya kithi, ayisithi ade siya eNigeria.
uLeo Munende yintathele zindaba ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umqeqetshi weqembu lenguqu elabesifazane uShadrack Mlawuzi owetheswa icala lokubamba ngokungekho emthethweni ilunga leziphatha amandla zeqembu uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso i-US$300. UMlawuzi ubikwa wazama ukuya ecansini ngamandla lowesifazane ongaqanjwanga igama leli qembu likwele South Africa. Ukhangelelwe ukuya emthethwandaba ngeviki ezayo kuyathoniswa icala lona leli. Iphephandaba le-newzimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla lezanu PF lithi obezithi lilunga lebandla leli esaphethe isikhundla sikanobhala jikelele uThafatswa Manyika obesithi useqotshise amalunga ebandla lezanu PF awedalele parliament angamachumi ayisikhombisa 70 kumele abotshwe ngoba akwenzileyo kulicala. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonana, salubonani basakazi be-Studio 7. Hayi, leli lizwe bathi liziZimbabwe leli linzima. Kanti leli lizwe lona liyobuswa njani abantu kubanye? Liboswa kuphela yibo nje abantu bezishoneni. Thina ngapha eMandebeleni usho bana akula umuntu angaphosa leli lizwe. Njalo bathi lona liboswa kuphela ngama-Ovetarian. So bana asilizwe lethu thina esingaso ma-Ovetarian asibonini asiyabo mdimini eZimbabwe.
Madala ninjani ku-Studio 7? Yazi ukuthi nami le nto kaChabangu bengayi-understand, kodwa after sengilalele lesikhulume elisayo ngiyacabanga ukuthi lo baba lo ukhuluma into eyiyona yona. Angeke vele kuvume ukuthi uBulawayo sizophathwa umuntu obuye emaswingi. Akuvumi lokhu. Wazini ngathi wazini ngeBulawayo lo muntu? Akuvumi vele. Ayikho inqubekela phambili azoyisa azosenzela yona. Otherwise nje uzositshontshela labo Bulawayo. Siyavusikibe emaswingi. So besicela umthwakazi aphathe umthwakazi. Umuntu ayibe fee uchamisana akabe fee. Ayikho le nto le msakazi. Ukhuluma ngena lo sekukhulumile.
Studio 7 ngiyabiyekela. Hayi ubaba uMnangagwa sokumedlulela ukhathi kunganjani ukuthi azistepele down nje yedwa angadingi ukuthi kuthiwe re-election. Akastepe down ahlale phansi. Labo sengezo chabanga laba bazama ukuthi bezinuka baqhwapha bengabantu abadala. Bakhulile so bantwana and bazele i-future yabantu ababo bayibeka ngaphi. Bayibeka ngaphi i-future yabantu ababo kusho ukuthi bala bazala ngabala bantwana. Yikho bekhangelele zabo izinto. Abazwela abantu beZimbabwe bakhangelele bona ukuthi bethole okwabo ukuthi badle basuthe kukwanile kodwa kwabanye abantu ababacabangile. Okwamanje impahla ziyakhwela ezitolo, akuthengeki, ukudla kuyakhwela, impuphu ikhwelile lokhuyana okungayenziwa. So ukuthi bacabange ukuthi abantu baphile njani, baphile njani osengezo chabanga lokhu besenza babidliza bebulala ilizwe besenza so.
Sakubonani Studio 7 ngiyalibingelela naphana ngiyalibingelela ngithili njani lonke. Ngolalo muntu lothi khalupan pokendo lokhuzendo losengezo chabanga ubaraiti lo muntu lawukhohlakile lowukhohlakile. Kade sekunje uyakhuluma ungaphi ekhuluma so ungaphi akakho ekhaya ukhulume kwenye indawo kodwa abantu ba-right ba-writing abantu bewona ikubona izinto lokho ikubona izinto akulanto elungavele engasitsheli ukuthi yabasekhenda ngento engelancedo akulancedo lokho into abayenza leyo sengezichabanga lo khalaphani phukeni wangikhona lo. So vele into yangikhona vele hayi asonto e-right le and umdala lo futhi khonapho uyadubeka funa todwa kubuka abaleke eZimbabwe futhi kodwa
abasekeni basekeni nendlela enjalo ngabuye eZimbabwe akhuluma lokho eWhatsApp lapho ekhuluma izinto zakhe zingacacile.
Studio 7, Studio 7 ndichona njani badala, ngiyalibingelela ngenhlonipho enkulu, ngisithi uNkulunkulu ngayelikhokhelela emsebenzini yonke eliyenzayo. Siyabonga kakhulu ngokukhuluma kwethu lama kuzwakala elizweni lakithi sikufuna lesingakufuniyo. Hayi abantu be-CCC ngiyami imvumelana labo kakudemonstrate sibili kakhulu kakhulu eZimbabwe especially Harare eBulawayo. Kudemonstrate sibili ukuthi amapholisa angazama ukuvimbela abantu sibili bale kakhulu balwe lapho sibili la bazibone babone ukuthi into eyenzakala elizweni ayifunakali ngoba vele kunyanyile okwenzakala elizweni lakithi lapha. Vele kumele uhlale kudemonstrate sibili ukuvumela kusingabi lokwesaba futhi singabi ngamagwala singethuselwa ngamapholisa athunywa abantu izangumnangakho ebadlala ezanu-P F. Siyethuselela ukuthi sinedemonstrathela ngoba besenza izilima asizozilima thina sesabona ubumenemene bezanu bonke and lokhu behambe ebumenemene babo babudala sebelokhu belanda komba. So akusela umuntu ongaziyo ngobumenemene babo, so abantu ababhikitha kakhulu sibili khulu ate emazweni sizabhikitha siloku serious diniwe ngentu ngembuso yezanu thina ndinokudinga sibila akukhanya kolakhanda kolamsilo ombuso wezanu lokhana ukuthi kumbe vele umnangakho yenzani. Haya osokuthi ngathi bavele bamyekele gqishwe umgabe wagombane balekele eSouth Africa wahlala wakhetha omunye nangokwesikhathi siphikisana kungcono kuulo kubele elizweni lethu. Yena kulanto ayenza ngitshontsho uyayangisa lokho akwenzayo. Ngake yahlalela phansi akhohlwa ngokwalothi wayengahlali phansi imali elayo esuthi siwasuthi imali yokusela yonke layo layeza ehle ezekufa. Ngakeyatshiyayo yahlala phansi laye akatshiyela abanxeba ngapha kuvusi bangenza ngcono kulayelo wabengabezana. Yayilokhu akwenza into zamanyala. Ngiyabonga ukukhuluma ngosibandangele butswana.
Sanibonani emsakazweni Studio 7 ngoba ningathi liyakunaka balaleli bomsakazo ikakhulu thina bangapha emaNdebeleni bebegiya lano Richard Moyo labo Mabutho Moyo obelieve kaule bethi nangakho khona ukubonisayo okuzikhambenelayo kuye besitsho bekhuluma nje into engekhoyo. Nankho kwamanje kunini kwaqala nini lokuthi azambezi water project le uthi izosiza emaThebeleleni nini umgabe wazo wafa layo yazahlo kwamanje sithi ye abanayo imali yokuthi baqedelele. But into emangazayo ukuthi imali zona ezabazithathayo emamayini akithi ngapha emaNdebeleni uObhedi Mpofu umsundulo wonke awuselandwele ngemali zona zibe zitshontsha kulokuthi balungise banikeze abantu amanzi ukuze abantu babathakazelele. Yazi ngilusizi kakhulu okhulumayo nguThulani Ndlovu enkaya kwenduna uSikhobokhobo.
Kuyahlelela ye hayi ninjani kodwa abantu bakithi. Hayi thina siyazama sibona nje ilizwe lakithi eselijike kwayenzwa amazakhwa kambe kule lizwe okuthiwa ma kuthiwa umuntu uvotelwe bese kuthi uyarekholwa noma ngwezanu noma ngwe-CCC kuyenyanyisa lokho ukuthi omunye umuntu uyavuka ecabanga unwa ikhanda. EZimbabwe I don't think it's a sovereign country. So ilizwe nje lingalamthetho okuthi umuntu nje noma engalala ebhemimba nje nenjengo abesezithi hayi kungcono ngenze lokhu lalokhu then la uminister lokuzeni uspokesperson iseparliament kumbe kuthiwa ispokesperson kumbe kuthiwa yini usegugile lwana ubaba kambe from eyite lokhu ekhona phanda lokuzeni auditor general lokuzeni ehome affairs wasuka lapho wasesiba khona lapho kuthiwa ispeaker of parliament kanti leni tonga lalishuthi lilani yiko seliphambanisa izinto eziningi. Kodwa-ke mina ukubona kwami ukuthi akusela politics eZimbabwe. We are playing games. Uto mbonelele ngapi kuyafana lokwaBiden lokuzeni nature now nalo tena hayi basukelwe akula kusukelwa vele ilokuzeni iLebanon kule minyaka emingaki abantu labana sebebona ukuthi awasela ndawo yokuhlala ngoba sebe overcrowding ilokuzeni iIsrael ikuthi siyahlasela ilokuzeni eGaza ngoba badinga indawo yokuhlala. So yikwe ngukhangeleyo mina kodwa-ke la ilizwe lakithi aliyekele ukuzanga manje lokhu yokuzanga lo ala sibulamazana amazakwa. Thank you. Siyabonga
Studio 7. Studio 7 injani Studio 7? Yeah, kanti yini awuthi ama audio engafundwa yini engafundwa ikhimposelami lapho ye
khona khona kusenzakala kagesi kwa kuchabanga liqiniso le sikubonile thina esikhathi ama elections buzani ke siku ground bekubuya umuntu simkhethile simkhethele ukuthi abe umuntu ofanele amela abantu abasha bese kubuya lowa ubethe uphambili umbuthandwa yilapha nabantu iphethe zonke izinto iphethe zonke izinto abe nguye ophethe yonke ibhola so ke ngaleyo ndlela abantu bagqida this disgruntlement abantu they are not happy khona bese sikubona kagesi bele nje ngakhangela election yangu la yonke itwas a shame ngikubona manje libona sokuvela zonke zwelezi zinto sokuvela le election yonke enziwa yayingikufupha khangela kathi siyena umongameli ngokwakhe angithi abantu they are not happy angithi uthetha abantu abagwa bafaka bodwa khona phana so kusolekani kusolekani yisi sikhathi revolution ngekathesi sikhathi revolution ngapha ithi bela mandebele bafuna ukuyimpose bafuna ukuyimpose abantu so ikathesi this is a result okukhulunywa umthwakazi is a result of 50 abantu babuye nje kathesi benza impumba komthwakazi bagula isizwe sabo lokuba amaqembuqembu ngingalaso zekwasisi ngiyabonga ngiyabonga studio ngathi ngingabi muli
Hello ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika umongameli Joe Biden obekwele Israel izolo siphenduke kwelemelika lapho abikwa ekhangelelwe ukwethulela idale indaba yokuphathisa ele Israel kunye lele Ukraine. UBiden ubikwa ezacela ukuthi amazwe omabili aphiwe imali engamadola ayizigidi ezilikhulu iUS 100 billion dollars. Kodwa ingxaki ekhona ukuthi akula somlomo wedale le parliamente ele the house kulandela ukususwa kukaMnumzana Kevin McCarthy esihlalweni. Abebandla lama Republicans abayibo abamele bakhethe usomlomo ngoba bebaningi kuleli badale kule bandla lama Democrats abavumelani ukuthi ozathatha isikhundla sika somlomo ngubani okwakathesi obenguye obekhethi obefuna ukuthi akhethwe ngumnumzana Jim Jordan kodwa kukhanya akuphumeleli ukuthi uzakhethwa Ukuhlaziya udaba lwempi ye-Israel sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngumbuza ukuthi uyibona njani impi ye-Israel leyamabutho eHamas.
Uchawe Israel kufana lokuthi kuchaywe umntwana weAmerica. Soke ke lapha umntwana wangekhaya lo mntwana wemzini nxa sekwenzakele ingozi angikhole ukuthi ungavikela umntwana wemzini ukwedlula owangekhaya. Ngibona ngathi kuza kuba lo mahluko omkhulu ukuthi izikhali kumbe uncedo olukhona luzaqonda ngapi. Mina ngilubona luqonda e-Israel masinya masinya ukwedlula e-Ukraine. Soke ke khonapho yikho lapho okule ndaba khona ngaphandle kokuthi le impi ye-Israel yehle masinyane. Kusale liyane e-Ukraine. Kodwa ke mbona ngathi sokona ke khonapho ukuthi nxa kuyikusekela akusoze kuphindwe kusekelwe ngokufana nayo loba besitsho besithi sizasekela indawo zombili.
Manje ngokubona kwakho asoze sibone na kuqala impi yomhlaba iWorld War 3 ngenxa yendaba yonale eHamas leIsrael.
Yelapha kule potential enkulu kakhulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi iWorld War ngoba ukwenzakala kwakhona kwenzakale ngendlela leyane yokuthi Hamas ithethe i-Israeli ngesidumo bengalindele njalo kwafa abantu abaningi amaJuda la afileyo angaba khona lapho kubo 1300 kumbe 400 gibo lokho sokuyinto enkulu kakhulu njengokuthi sebebuyele emuva bacabange ukubulawa kwabo nguHitler khona ngale soke ke khonapho ke labo ukuhlasela kwabo ukuyidliza kwabo imizi le eye yabantu base Hamas ngale eGaza. Nxa ukhangela uhidlisa kwakhona, hayi umhlaba wonke ungathi kawuthokozi ngendlela abachaya ngayo. Manje ke ngikona beza ngiyena ke bayiphakathi. Lapho kulabantu kazana khona njengoba nchilo ukuthi banenga bangesoze baphume laphana ukuthi basuke eGaza ngokwehluleka kokwehluleka okuthini kanti ke njalo khona ukuthi bakucetshelwa amagetsi bancitshe ukudla bancitshe amanzi lakho ngokunye okuzakwenza ukuthi umhlaba ungathi uyahlokoma elinye ilizwe liza sukuma lithi asambene sihle silwe sonke khona lapha manje ke la iAmerica isivele sithile ngoba nihambe phambi so asazi ke khona apho baba mbona ngathi kule potential enkulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi yesithathu yomhlaba wonke.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni esigqibela uhlelo lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande.